Yeah, nangokunanzelela kwami okwenzakala laphana uComrade Chinamanza wakhuluma sobala kubana lokhu isinqumo abasithathayo besihambise phambili esingathi yi-recommendation ibona yena njengomphathintambo obona ngokwemali. Ngakho-ke mhlawumbe wasuka waphangisa kwangani kuphuma egcekeni kumbe kumaphephandaba. Kutholakala kumaphephandaba izinto okumele zixoxwe ziqediswe kuqala ikhabhinethi.
Bakhona bathi lokhu kungakutshengisa ukubana kulo kungezwani kubandla lezanu PF. Ungathini wena lo?
Abantu bafuna ukufaka ezombusazwe yonke indawo nje nalapho awungamelanga zibe khona. Sizwa abantu behlala bekhuluma besithi kumele kusetshenzwe ngendlela eqondileyo kungafakwa ezombusazwe esingathi i-politics yonke indawo.